akulanto embi ngayo and akulanto ehlabisayo ngayo nxa isizwalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngakho kumele sibatshele ilizwe eliphilayo pho ibhili leli lifakelwe wenqabela abantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners mayelana ngeZimbabwe iAmerica, iBritain, iGermany amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi sibonile evini ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahambanga kuhle kule Melika kodwa babakulungise bephakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa bejournalist evele eZimbabwe kumbe ipolitician evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojukela ebandle ebandleni phandle le bakulungisa bephakathi pho kanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamagaga beze beyofika kubojeni babefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini
sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele ungatshela ukuthi liyalamba yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-P F ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha sibabonile betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu etshiyatho bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya labo ke asebebulela ilizwe is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho yiyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo yiyo phela i-patriotism thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa siyabatshiyelani belihuquluza kanje besalanje ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakho ukuthi heyi ngiyatshaywa ngale
golide mphendule khonapho
umlalazi uqinisile sibili nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho khonokoke corruption lanilani lakho vele kumele kungene ukubana kube nesitshenziso esikhulu kakhulu njengalokho okwenzakala even emazweni anyawo echina ngale ukuthi vele ungayenza into ezinjalo bakumisa phambi kombhobho nje ukuhle kube nguwe usewuculela amagugu kuphele lokho ngoba lakho kunokona vele kubulala ilizwe asikufuni phela lakho thina khonoka andabona iZANU-P F ayimanga ukuvumela i-corruption never ever ever asikaze sihlale phansi emhlanganweni silibona ya abantu abacorrupt abantu ababacorrupt abanye bacatha ngebizo lethu kodwa inzunzo ze-corruption yangona leyo azibuyi kuZANU-P F ziya ezikhwameni zabo personally lemoli zabo i-patriotic aid le angazi ukuthi na bayethukani namhla bayibona ngantu ayinyamazana embi kanti umlalazi enje so ngiyamazi ufundile have you never familiarized yourself ngento othiwa yi-Logan Act e-United States of America na kume even yona United States Patriotic Law Bill ayasayelwa uGeorge Bush I think ngawo 2001 nxa ngapha manje eyafakwayo kunokuba prevent kwalo kuthi yona they are criminalized ukuthi yona ophume ukukhuluma ngeAmerica ungena mvume evela kuhulumeni
Mlalazi uyakhuluma ngolithi la
labo bantu asebe bakhuluma ngoba uma bekhuluma bakhuluma okumgceke Ngike ngabona isikhulumeli se-CCC uFadzayi Mahere ekhuluma into ezenzakalayo kanye kanye uthuma ngeke aziphike izano ngeke iziphike ukuthi ithaya abantu ngapi ukuthi ibophe uJobs Khala yabophu bani bani yabopha lobani into ezisegcekeni kathi kufihlwani emavikini aphelileyo ngibheke kwamanye amazwe Umongameli we-opposition eSouth Africa uJulius Malema ubekhuluma le-BBC akazange agongodwe akazange akhethelwe i-Patriotic Day